Encwadini elotshelwe umholi we-ZBC u-Adelaide Chikunguru, iMisa Zimbabwe ithi kulandela ukhetho luka-2018 idalele yayikhodi lenhlanganiso ezazikhangele ukhetho lolu. I-ZBC yakhuthazwa ukuba iphe amabandla ezombusazwe wonke ithuba lokutsho imbiko yawo ebantwini, ibuza ukuba kuyini osokwenziwe ukulandela lokhu. Isiphathamandla seMisa Zimbabwe uMnumzana Nqaba Machazi utshele iStudio 7 ukuthi balobe incwadi besithi kumele iZBC yenze umsebenzi wayo ingelacele elisekelayo ngesikhathi sokhetho.
iZBC ngesikhathi sokhetho lolo oluzayo ngo-26 March ikuthi benze okukhulunywa ngomthetho. Umthetho abakutshela wona akusonto entsha esibatshela yona, ngokomthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani. Ngakho-ke siyabona ukuthi esingathi i-nomination court ebihleli ngolwesithathu kulamabandla kakhulu amathathu, bakhona abanye sibili kodwa abakwanisa abenelise ukuba lama-candidate indawo yonke, ilizwe lonke jikelele ngamabandla amathathu.
Uphinde wathi encwadini abayilobele iZBC bayikhumbuze ngesinqumo seyayikhodi esaphiwa ngumahluleli uJoseph Mafurise esakuba iZBC lezimpapers zephula isisekelo sombuso welizwe ngokungaphi uZulu ilungelo lokukhuluma okusenhliziyweni zakhe ngesikhathi sokhetho luka-2018.
Njalo siwucelayo ukuthi amabandla wona lawa amathathu kumele ephiwe isikhathi esilinganayo kumsakazo we-radio lomabonakude i-TV. Esikubona kathesi ukuthi iZBC isebenza ngani, isebenzela iZANU-PF ayikhona ukuthi isebenzela umphakathi weZimbabwe. Singakhangelisisa esade siwucela encwadini esiyilobele iZBC ukuthi sikhangele okwaphuma emthethwandaba, ukuthi siyathola ukuthi uJustice Joseph Mafusire wathi iZBC ibingalandeli isisekelo sombuso welizwe ngoba ezange inike amabandla wonke amathuba alingeneyo ngokhetho luka-2018.
IMisa iphinde yathi iSADC kumazwi ayo ngemva kokhetho luka-2018 yaveza sobala ukuba iZBC yasekela ibandla elilodwa iphazamisa umthetho we-Electoral Act yemigoqo yeSADC, Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Imizamo yokuthola icele leZBC ngalolu daba yehlule, kodwa abeMisa Zimbabwe bathi kayikaphendulwa incwadi yabo. Kunjalo nje umphathintambo wokuthula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa izolo uphawule ngokusemthethweni umsakazo omutsha othiwa yi-Azam TV. Lo msakazo uzaba lezitishi kumbe amachaneli aqala kukhulu esiyafika kukhulu elilamajumi amathathu. Lo msakazo ubikwa uphansi kwenkampani ye-Blue Ribbon, njalo abafuna ukubukela bazahlawula amadola emelika amahlanu kumbe alitshumi lanhlanu kusiya ngokuthi umuntu uyabe ekhethe ziphi inhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.